Ngiyajabula kakhulu ukuthi lami ngikhethiwe ukuthi ngihambe eDrake University, and into engiyikhangeleleyo yokufunda. I think kuqakathekile ukuthi sifunde ukuthi amanye amazwi ayenzani njalo baphumelela njani. So into yokuqala engiyikhangeleleyo ukuthi ngifunde ngikwanise lami ukurepresenta abantu bakoBulawayo, lamanye ama-young people abafuna ukuhamba next year.
Kahle kahle wena kuyini okwenzayo empilweni?
Mina ngile company yami okuthiwa i-Outspoken Consulting, and ngiyafundisa abantu ukuthi bakwanise ukukhuluma phambi kwabantu nxa belama-presentation abayenzayo, ama-business abo kumbe ama-presentation for anything. Ngiyabafundisa ukuthi ba-presente njani, ukuthi nxa bemi phambi kwabantu bakhangeleke phambi kwabantu, ngoba kwesinye isikhathi ungaba ne-product emangalisayo but ungayihleleka ukuthi uze-expresse kuhle phambi kwabantu, then ayisoalso uzuphumelele ngendlela owade uzaphumelela ngayo nxa ukwanisa ukukhuluma kuhle.
Ngezinye indlela uyenza i-public speaking?
Yeah, public speaking training, yeah. I think singayifaka njalo, ingaziseka better. That's just a part of it.
Uyiqale nini inkampani yakho?
Last year ngo-January.
Kahle kahle kuyini okubonile okwenza wavusa le nkampani?
I think ngingangithanda nje ukukhuluma, then ngasengibona ukuthi kona kulabantu abaningi abafuna uncedo, abafuna usizo nxa bekhuluma, bengabe besebenza kumabhizinisi amakhulu, bengabe besebenza ezikolo njalo. Even abantwana labo kuqakathekile ukuthi besabancane bakwanise ukukhuluma, ngoba emhlabeni kathesi uma zithulela kaphumeleli, ngoba kulamuntu okwaziyo ukuthi ufihle ngaphakathi kwakhe. So umuntu angakwanisa ukuthi akhulume, uyakwanisa ukuthi azwakale, abantu bamuzwe laye phakathi kwekamphakathi. So ngabona ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bekwanise ukukhuluma kuhle bengayesabi, bengelavalo.